kukhanya ngane endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course ikakhulu endaweni esibiza sithi iRift lase eCentral Kenya or eMountain lapho uDeputy President elect comes from, bekulama celebrations sibilazwayo. Kodwa endaweni eziningi hayi kukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho-ke ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi into ziyaqhubeka, izikolo ziyavula, leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. UMr. Ruto le Kenya Kwanza babe lo mhlangano obugoqela amalunga ephalamende, abosenetha, labo sibalukhulu bama county. Ngokubona kwami uMr. Ruto yenza into eqondileyo ngoba umenyezelwe ukuthi nguyonqobile ekhethweni, sokule government gazette echoloko. So yena akakho e-court and i-Azimio ayikafaki i-petition e-court. So mbona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselele ukuthi mhlaka 30 bazabe bemgcoba uba ngu-president, ngoba yena okusemthethweni ungu-president elect until i-court ize itsho ulutho oluhlukileyo kulalokho. Kodwa also silanzelele lokuthi le Azimio la iyaqhubeka. Namhlanje bengizwa kuthiwa bebelomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha bani ukuthi ancintise ukuba ngu-speaker we-parliament. Labo-ke kwendawo ze-parliament, i-senate, lama-governors abo, okwenkantolo kukhanya ngani yinto abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa, kodwa ingeke imise ukuthi into ziqhubekele phambili.
Lanxa ukuthi uMnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethiwe ngokusemthethweni, kuyabonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi kanqobanga kungagcina kubuyiselwa emuva? Kukhanya kulethemba yini kubasekeli bakaMnumzana Odinga balobufakazi obuqinileyo?
Yeah, it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayona leyo indaba. Ngokuzwisisa kwami i-process izaba kanje, kuzafakwa i-petition kumthethwandaba omkhulu i-Supreme Court, then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition, then ama-justices abe sesiyahlala phansi mbona ngani for 2 weeks bebe sebephenduka le decision yabo. I-decision yabo ngokwazi kwami ingaba yikuthi bengavumelani le petition yabe ifakwe yilaba abancintisayo ukuthi i-result kayiqondanga. Nxa bedecide ukuthi bavumelana layo, mbona ngani banganalifya i-result kumbe bathathe i-result bayibeke eceleni. Nxa kusenziwa njalo kuyabe kumela ukhetho luphindwe, I think ngo-November. Abanye nxa bexoxa bathi mhlawumbe ngoba ungananzelela lamanani between the two candidates, omunye uwine ngenani elincane kakhulu in an election ele 14 million people. So kungenzeka ukuthi amanani abalwe kakutsha and mhlawumbe kugcina kusiba le runoff. So ngokubona kwami yiwo ama scenarios amathathu engibona ngani ngenziwa. Number one, i-Supreme Court ingathi hayi akula lutho, qhubeka wena Ruto. Ingavumelana lo Odinga, kodwa nxa ivumelana lo Odinga ngibona ngani ungaba lama outcome amabili, either i-recount kumbe to set aside the result, ukhetho luqale kabutsha lukamongameli. Likhumbule phela ukuthi kulama county angu-2 iKhakhamega leMombasa akungazange kwavotela ugovernor, so lolo khetho kufanele still lwenziwe. And then kulama constituents amanye futhi lapho ama member of parliament elections angenziwanga because i-IEBC yayiphambanise ama electoral materials.